Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 30 kuNtulikazi 2024 eGibsdorp. Endabeni zethu lamhlanje.
Isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho kuthiwa standard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo.
Inhlanganiso yeUNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi leAfrika alabantwana bahlaselwe isimo esibi sendlala.
Thanda ukubonga for i-appointment ka-national team coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina abantu ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani.
Selo mqeqeshi omutsha iqembu leZimbabwe Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokunakekelwa kwabantwana emhlabeni jikelele ephansi komanyano we-United Nations e-UNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi le-Afrika alabantwana bahlaselwe yisimo sendlala esibangelwa yikuswela ukudla okweneleyo njalo okwakha umzimba i-severe acute malnutrition. Lokhu kufaka abantwana laba engozini yemikhuhlane ebangelwa yindlala. Isikhulumeli salinhlanganiso eMpumalanga laseZansi ye-Afrika, u-Etleva Gadili, wazise ukuba eZimbabwe, Botswana, Zambia, Malawi, Namibia laseLesotho, kulabantwana abazinkulungwane ezingamakhulupose amathathu, 270,000, abakulesi simo. Uthe njalo emazweni athi eZimbabwe, Lesotho, Namibia, Zambia laseMalawi, abantwana ababhekane lendlala bedlula izigidi eziyisikhombisa, 7.4 million. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi abantwana ababhekane lendlala enkulu eZimbabwe bedlula ingxenye yesigidi 580,000. EZimbabwe yonke kulabantu abayizigidi eziyisitshiyangalolunye 9 million abahlaselwe yindlala njalo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. UNtukameli Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, umnumzana ebhedlela Ncube.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu ikakhulu kulabo abasakhulayo abantwana lokho okuthiwa yichild hunger. Lanxa kukhona ukudla osokufinyelela ebantwini okuvela kuhulumende lokuvela enhlanganisweni ezizimeleyo akukeneli lokho kudla kusesekulutshwane kakhulu. Ngakho ke isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho okuthiwa yistandard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo. Kugcine kusenza ukuthi bangakhaliphi ezikolo nendaweni ezihlukahlukeneyo ukuzadinga ukusebenza kwengqondo ngokuba ukudla sikho kokukhulisa nje umzimba kodwa kwakha ingqondo kuyihlakaniphise njalo. Ngakho ke nxa kungazuzakali kuyamlimaza umntwana esemdala angasenelisi ukondla kahle abantu bakhe ngokuhlakanipha kwengqondo. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende lalabo abanye abalokudla bafinyelele ngokuphangisa ebantwini basize abantwana.
Ukudula kwezinto kumbe ukonakala komnotho ungathi kulomthelela bani kuloludaba?
Kuyancedisana lonyaka ukuswelakala kokudla lokudula kokudla. Ukudla eZimbabwe kuyadula kakhulu. Ungakhangela indlela iWorld Bank lezinye inhlanganiso eziveza ngakhona ukudula kokudla emazweni ahlukahlukeneyo. Sihamba phambili njengelizwe leZimbabwe. Ngakho ke lanxa isimo sisihle, lanxa sivunile, ukudla vele kuyadula eZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. Kuyinto edinga ukulungiswa yona leyo. Kanti ke lonyaka okwenze kwabanzima kakhulu kwaba lukhuni okwedlula kesikujwayeleyo yokuthi ukudla kuyasilela vele. Nxa kusilela ukudla kuye intengo yakho iyakhwela. Ngakho abantu abavunanga kabazuzanga lutho kanti ke lalabo ababe belayo imali kabakwazi ukuthi bakuthenga ukudla ngoba kuyadula. Kodwa kiningi labantu futhi kugcwele ubuyanga kabenelisa ukuthi bakuthenga ukudla. Ziyancedisana ke lezo zinto zenza impilo ibenzima kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yiZimstars luveza ukuthi isabelo seMathebelele North yiso esilabantwana abanengi abehluleka ukukhula kuhle ngoba beswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba. Kuyini okungenziwa?
Indlela yokuvimbela ukungakhuli ngendlela efaneleyo lokho kuthiwa yi-standard growth ukuthi kube lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Nxa sikhuluma nge-food security kasikhulumi ngokuthi kuhambe amasaka lamasaka omumba amabele. Kakwakhi mzimba lokho, kudingeka kube khona konke okwakha umzimba. Ngakho-ke lapho abancedisayo uhulumende akumele akwazi ukuthi umuntu kadle mabele wodwa angawadla agcwalisa isisu kodwa umzimba usale ucikizeka usifa kungabi lalutho olumsizayo. Ngakho-ke okudingakalayo ukuhambisa ukudla okwakha umzimba kwanele umuntu adle ngendlela faneleyo ikakhulu abantwana ngoba bayalimala kakhulu kakhulu ngokudla okungenelanga kumbe ukudla okungakhi mzini.
Umnumzana Vidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association bexoxa ecingweni loNtungameli Gomo weStudio 7. Kuthakazelelwa uhlelo oluthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Africa olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative olwesolwenese iminyaka elithumi lwasungulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Abakuhlelo lolu kwamanje base-Washington DC okwensukwana lapho abagqiba khona izifundo zabo kulandela ukuyafundela okwehlukeneyo emakolejini emfundo yaphezulu ezabelweni phose zonke zeMelika. Utabuka Ncube weStudio 7 uxoxa lomunye wabatsha abasemhlanganweni lo unkosi khona Blessmos Banda.
Fundiswe kabanzi ngokuthi singabaholi yiziphi impawu okumele sibe lazo njalo iwaphi amano lamakhono okumele ukuthi sizame ukusebenzela ngokulangazelela ukuthi sibe lawo ukwenzela ukuthi sikwanise ukuhola abantu ngobuqotho. Sifundise kakhulu nje ngendlela nje ezehlukehlukaneyo ezokuhola izabelo esiphuma kizo. Njalo sifunde kabanzi ngokuthi singakha njani ubudlelwane labanye abantu. Besifunda kakhulu sikhangelele ukuthenini ma ukhangela ukwenza ulutho olenhloso yokuguqula impilo zabantu angeke ulwenze uwedwa. Kuyadingeka ukuthi uxhumane labanye abantu abangakuncedisa ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Umsebenzi wakho ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngalesi sikhathi sibona kulokuguquka komkhathi i-climate change esiphazamise izinto eziningi kakhulu. Yikuyini obona okubone kusenziwa lapha eMelika obona sengathi kuzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakho ekhaya?
Yebo, umsebenzi wami uyathinta kakhulu udaba lokuguquka kwesimo somkhathi phecelezi climate change. Ekakhulu sikhangele ukuguquka kwesimo sokuna kwezulu. Izulu lokhe lisanda lisiba lincane ezabelweni zakithi, njalo izabelo zakithi eziningi ziphila ngokulima amasimu ezilawo ukuze sithole ukudla ukuthi lokho kuselezene lisukuthengisa abantwana bahambe ezikolo kubhadale lezinye indleko. Kodwa ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi izulu selele lutshwane kakhulu okwenza ukuthi kulima kube nzima. So engathi ngifunde kakhulu lapha indlela abantu balapha eMelika abasebenzisa ngayo ukuchwaninga phecelezi research ekulweni lalesi simo sokuguquka komkhathi ya climate change.
Selisemhlanganweni wokugqiba lolu hlelo owe-summit, yikwini okukhangelele ukuthi kungaba kuphuma kule-summit?
Umhlangano lo umqwa kakhulu msakazi ngoba usipha ithuba lokuhlanganyela labaholi abatsha abavela emazweni phose angafika amachumi amane lesishiyagalolunye kwele-Afrika. Lokhu kusipha ithuba elihle kakhulu elokwakha ubudlelwane esingabusebenzisa ekusebenzeni kwethu sisiya phambili singabaholi be-Africa. Njalo kusipha ithuba lokuxoxisana singabaholi abatsha be-Africa ngamano kumbe amasu esingawabumba ekubhekaneni kwethu le nkinga esilazo kwele-Africa.
Unkosi khona Blessmos Banda ngumqondisi wenhlanganiso e-Institute for Research, Advocacy and Development. Besecingweni loTabuka Ncube weStudio 7 eWashington DC. Sikasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Abezindaba abe-Associated Press babika uba kulabantu abaningi abatshengisela emigwaqweni becothoza impumelelo yokhetho okunqobe khona umnumzana Nicolas Maduro khona ngale kwele Venezuela. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Edmundo Gonzalez bathi banqobe uMaduro ukhetho lolu, bathi balobuphazi obuveza impumela yokhetho lolu. Abezindaba abe-Reuters bavika ukuba ele-Morocco namhla likhulule intatheli zindaba ezintathu ebesezidlale entilongweni okwesikhathi eside ezatholakala zilamacala ukwephula imithetho yezamacansi. Weziphathelene lezemelika, osaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwamapholisa asebenza nsida elemelika olwe-Secret Service, umnumzana Ronald Rowe utshele iphelamende yalelilizwe namhla ukuthi uzwe efikelwa lihlazo elikhulu ngokwehluleka kogatsha lwakhe ukwenqabelwa ukudutshulwa kukamnumzana Donald Trump ngowesilisa owazama ukumbulala ngesikhathi ekhankasela ukhetho ePennsylvania mhlaka 13 kulenyanga. Esipha ubufakazi bakhe phambi kwedaleleli, uRowe uthe amapolisa akhe enza iphutha ayengafanelanga alenze, waphinde wasola amapolisa esigaba sePennsylvania City lawo ehluleka ukupha iSecret Service imininingwana egcweleleyo eyayilakho ukwenqabela lesi sehlakalo lesi. Umsekeli kamqondisi wogatsha lwe-FBI umnumzana Paul Abate laye uphe ubufakazi bakhe watshela leli dali ukuthi umsolwa owadutshulwa wafa ukanya wayezonda amajuda labantu bokuza. Kusenjalo lokhe lusemlonyeni yabaningi udaba olwethulwe ngumongameli walemelika umnumzana Joe Biden izolo, yena othe kumele kuguqulwe indlela abehlulele benkantolo ye-Supreme Court abasebenza ngayo, njalo abehluleli laba bevunyelwe ukuphatha izikhundla zabo okweminyaka elithumi lasitshiyangalombili 18 kuphela, hathi okwempilo zabo zonke njengalokhu kwenzakalayo okwamanje. Untukamenkomo we-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lolandela lezombusazwe esemelika umnumzana Tim Murigai.
I-proposal le efakwe ngumongameli welizwe uBiden is admirable and besokuhlale isikhathi esiningi abantu bekhuluma ngakho, ngoba siyakwazi ukuthi i-Supreme Court, i-White House lapho kuhlala khona umongameli, lama-instruments e-White House le-Congress yibo ngathiwa bahambisa indaba zelizwe lapha bengama-overseer of the constitutional mandate elizwe. So i-Supreme Court kumele ibe free and fair, ilandela umthetho owafakwa i-Constitution of the United States. But siyabona ukuthi kathesi kungathiwa kulama-judge amaningi for the Republican Party, so bona ngathiwa sebefaka imthetho ehambelana with what the Republican agenda is. Singakhangela umthetho welizwe uthi wona they should be free and fair and impartial, but kathesi ngathiwa sebehamba leqembu labo ele-Republican Party. So i-proposal lezi ezokuthi ama-judge kumele abe lama-term limits, I think into ebongekayo, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu mayekwazi ukuthi is a lifetime appointment, vele akasoza yenze intando zabantu, uzayenza okwakhe akufunayo.
I-parlamente ubona ipasisa yini linguquko?
Ama-proposal lawa afakiweyo angiboni mina ipasa, ngoba siyakwazi ukuthi i-Congress kathesi is divided. Ama-Democrats they're leading by a thin margin in the Senate. Lama-Republicans lawa they are leading by a thin margin in the House. So ukuthi bahlangane bazwisisane ngendaba lezi angiboni in the next 6 months, but maybe in the future. So i-proposal yona leyi ekamongameli uBiden might be debated, but ukuthi kube le bill sibili elizatshintsha izasikhuluma ngazo angikuboni ngoba ama Republicans right now are winning lama Supreme Court judge akhona in terms of the agenda abayifuna ukuyifaka bona and uTrump nguyowafaka two judges I am thinking yeah Justice Kavanaugh lo mama lwano angenayo so the majority kathesi is 6 Republican judges and 3 Democrats so ama issues amaningi for the Republican Party ayebe basiso nje hi Supreme Court so hayi siyabe sikhangile nje sometimes you never know ukuthi kumbeni abantu laba sebekhangile ukuthi the future might be better with a more balanced court than just one sided.
Umnumzana Tim Ringayi ulandela zombusazo weMelika ubexoxa lontukamini ko West to the 7 eseOhio kunapa kwele Melika. Kusigaba sabatsha ngesikhathi leZimbabwe labadlali abayisikhombisa kuphela emdlalweni yama Olympic Games kwele France. Abatsha bathi lokhu kuveza ukungaqutshwa kahle kwezemidlalo elizweni. Kulezi nsuku iqembu lelizwe elenguqu elama-Warriors lidlala imidlalo yalo kwele South Africa ngenxa yokuswelakala kwenkundla zemidlalo eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha bathi ukuswelakala kwenkundla zakulezi nsuku zokudlalela imidlalo eyehlukeneyo ukwenza ukuba kube nzima ukuba abadabuka eZimbabwe bencintisane labanye abadlali. Imidlalo efana lenguqu ayila nkundla zakulezi nsuku ezivunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni jikelele, kuthi inkundla zemidlalo efana lokugijima, i-tennis, basketball, cricket, volleyball lokunye zisesimeni esibi kakhulu. Abatsha bathi lokhu kuphazamisa imizamo yabo yokuthola imali ephiwa amanye amazwe eyokuzilibazisa kanye lokuvuselela inkundla zemidlalo. Omunye owake wadlala umdlalo wekhilikithi uDumisani Mankunzini uthi kuyaphazamisa ukuswelakala kwenkundla zemidlalo zaphezulu.
Ukanti ke lapha ekhaya eZimbabwe abadlali kuma-grounds wona lawo amahle alungiswe kuhle, ungakhangela nje nxa ngutshela mina njengomuntu owadlalayo umdlalo imidlalo leyi at a professional level, ngikutsho utshengisa ukuthi khona kuba nzima kakhulu ukuthi nxa ungajayelanga ukudlala ema-ground alungiswe kahle amahle ale infrastructure enhle yonke into ilungiswe kuhle, kuba nzima nxa susiyadlala ema-ground asevele elungiswe khona okuyana kodwa vele kuyaphambanisa iperformance yakho. Uzabona into zebekitchen sithi abantu bezimbabwe badlali kuhle abayenzi kuhle.
Lokhu kusekelwe nguJerry Zinkwevu owake wadlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-2002.
Kule midlalo engifana labo ukubhutsha asomdlalo nje ukuthi umuntu engawufunda esekhulile ufuna indawo zakhona labaqeqeshi bakhona abakwazi indlela ezintsha ezakhathesi ezokuqeqesha umdlalo njengokubhukutsha.
Osakhulayo uDelicious Mathuthu uvumezana loZinkwevu.
Nasikhangele inkundla zethu ngapha ezokuzilolonga zikhatshana kakhulu zisalele emuva nxa sikompeya lelokhu zenda ama-Olympics and umdlalo osuka ngapha eZimbabwe nxa sefika ngikhona ngale kuma-Olympics kule kungenzeka ukuthi umuntu ethuke.
Onoba imidlalo yenguqu ubuhle benkosi Ncube uthi kumele uhulumende aphange alungise indawo zokudlalela imidlalo yesithi isithembiso somphathi ntambo kahulumende obona ngezemidlalo unkosikazi Cassie Coventry esokulungiswa kwenkundla zemidlalo kumele sifezeke.
If ngingaba lithuba lokuhlangana laye ngumbuzo engilawo ukuba asazise ukuthi yiphi imigomo ahlangana layo.
Kodwa umsekeli womphathi ntambo wezemidlalo unkosikazi Emily Jesaya uthi uhulumende uyakwazi okudingwa ngabatsha kwezemidlalo.
There are a number of ongoing projects of infrastructure upgrade of the sports facilities across sporting disciplines.
Ugatsha lwezemidlalo lwenza okuningi. Ziningi inkundla esizilungisayo ezigoqela inkundla ye-National Sports Stadium. Siphiwa imali kusikhwama sikahulumende labosomabhizinisi abazimeleyo. Sizimisele ukuba kungabi le ndawo loba umuntu osalela emuva.
Unkosikazi Coventry wathembisa ukuba inkundla zemidlalo ezigoqela e-National Sports Stadium ziyabe sezivuselelwe kufika unhlangula lonyaka, kodwa akulalutho oselenziwe kuze kube lanamhlanje ngoba iqembu lenguqu ele Warriors lokhe lidlala imidlalo yalo kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala kuqembu lengezi Platinum lele Dynamos azamela ele Zimbabwe kumncintiswano we Confederations of African Football CAF. Amaqembu la akhangelelwe ukuba azadlala imidlalo yawo eZambia lakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Selumqeqeqeji omutsha iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisane labalandeli bakanobhutshuzwayo mayelana lokuqhatshwa kukaMichael Ness isizalwane sakwale Germany.
Abalandeli bomdlalo wenguqu sebeveze imibono ehlukeneyo phezu kombiko okhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Football Association namhla omayelana lokuba iqembu lama-Warriors selilomqeqetshi omutsha. Umnikazi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi mhlawumbe uNisi uzalandela enyaweni zikamuyi uReinhard Fabisch laye wayeyisizalwane selizwe leGermany.
Sithanda ukubonga for i-appointment ka-national team coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo yangakanani, but iZimbabwe has always had a good relations le Germany. Remembering the late uReinhard Fabisch, sicala njalo uPagels and ama developmental schemes wachiwa set up, so asibe nethemba lokuthi bamnike ibanga elide lokuthi abe ngumqeqeshi weqembu elikhulu.
Intatheli izindaba ezemidlalo uFortune Mbele na uthi okungamphathi kuhle ukuthi akucace ukuba uNisi useke waphumelela phambilini emsebenzini wokuqeqesha.
Kotsho omutsha futhi for the same campaign kuyini okutsha aza kuletha, but sizaphonga ukumnika i-benefit of a doubt, but mina CV yakhe ayingi-impress because lapha akhotsha khona vele kakazawine lutho. But akunzima sazi ukhotsha isiqhatsha kuphela ngokuthi kuthiwa une-UEFA Pro or UEFA what.
Umlandeli womdlalo wenguqu uDingilizwe Ngwenya laye uthi nxa ekhangela imbali kaNisi uthola ngani akusiye umuntu ongakhokhela iqembu leZimbabwe litshaye libhuqe amanye amaqembu.
Uma ngimlandelela imbali yakhe lo coach, ucoach lo uku-administrative work kakhulu, esingasho sikusho ukuthi usebenza kakhulu ema-ofisini. I-team yethu njengamanje bengicabanga ukuthi idinga umuntu ozoyenza i-dirty work on the ground, and lo muntu most preferable bekungaba ngumuntu ongaba ku-local scene, ngoba most of our players they play locally. Ngoba ngibona ngathi umsebenzi wakhe uzomandela considering yena i-experience yakhe simbona lapho kade ehlala boma 1 year kuboseshelezi kanjalo.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi Mlambo laye uthi akumphathi kuhle ukuqhatshwa komqeqetshi obuya phandle.
Njengoba eminyakeni edlule sike samiswa emidlalweni indaba leyo ukuthi manje sokuphinda kungani kulethu coach ovelela ngaphandle, yako soze kusiphambanise yini phela yilaba futhi ma ungasabalungiselanga kuhle imfanelo zabo bayagijima begcwale ndawo yonke nje. Kodwa nje I think nje dadwe mele siyenze thina lapha naye ukuthi nephisike siqhubeke ngabona laba coach bethu ba local, ngoba buya kube mnandi ukuthi yebo umbizilwa ngaphandle kodwa hey laba basemsebenzini bafuna izimali.
Omunye futhi umlandeli wenguqu uPolite Ndlovu uthi kuba khona kwamqeqeqi omutsha akutsho ukuba sekuzahlekula ilungele iqembu lama-Warriors enkundleni.
Lo Polite Ndlovu ongumunye wabalandeli bomdlalo wenguqu. So lapha Polite sesithola umqeqeqi omutsha elizweni leZimbabwe. U-announce kathesi nje ubona njalo na appointment le njalo ubona ngani nge-CV yakhe umqeqeqi lowo kukhona yini azaba kwenza ukuthuthukisa ibhola lethu leZimbabwe?
Ngiyabonga kakhulu. Ya undoda lo khanya ngani ngumuntu ololwazi kwezenguqu ngendlela engibone ngayo emdescribe ngayo abe normalization lawa ukuthi hayi ukhanya ulwazi lwe-African football ulalo, kodwa singazi ukuthi ulwazi luzahambelana nama-results yini. Mina uhluphe engilalo yikuthi sesitshintshe o-coach kaningi-ningi kodwa i-normalization lokhu ifanani. Babebuzwa bebe under pressure kuparlament kathesi ukuthi abalazi ibhora bakaze befike ema-stadium. So leyi appointment asazi whether ngeyokusivala ukuthi sithi hayi sebezamile baletha umuntu. So asisababuza ukuthi bona ibhora abalazelanga. EZimbabwe zesanda ibhora siyathi hayi siyakwamukela ukhoche kanibi thuba
uMichael Nisi uthatha isikhundla ebesiphethwe nguJairus Tapera ophethe isikhundla lesi ngemva kokuba iqembu like laqeqetshwa nguNorman Mapeza laye wayethethe leso sikhundla ngemva kokuba sike saphathwa nguBaltimore Brito. UNisi oke wasebenza emazweni abalisa eRwanda kanye leSouth Africa uthola iqembu leZimbabwe livele liphakathi kwemikhankaso yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo kanye lowe-FIFA 2026 World Cup. Kusenjalo omunye wabadlali abamele ilizwe leZimbabwe kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwa kwele-France uPaige van der Westhuizen akafinyelelanga ukudlulela kusigaba sesemifinali kumncintiswano we-100 meter freestyle. Loba nje ephuthe ngokuqala emjahweni aphatheke kuwo uvan der Westhuizen ucine esendaweni yamachumi amabili nanhlanu nxa kukhangelwa isikhathi antsheze ngaso. Kulabadlali abangamachumi amabili lathoba munomunye abangene kumncintiswano we-100 meter freestyle kucele labesifazane. Kusasa uDanielson Cyprianos uzancintisa kumjaho we-200 meter backstroke kucele labesilisa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Zonke izikhathi zabalaleli
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalandeli beStudio 7 emhlabeni wonke jikelele. Besisacela lisibuzele igama nguMthembu. Lisibuzele kule embassy elana eSouth Africa ukuthi mabe khuphula amapassport kanje. Bakhuphulela ukuthi bafuna abantu bangathatha amapassport noma kumbe bafuna abantu bathatha amapassport inhloso yabo yini? Asawazi mhlawumbe basitele inhloso yabo ukuthi kuyini abakuhlosile ngoba okusalayo ukuthi sebezagcina bebhekana labantu ngawo.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi abahle? Sizwile ukukhwela kwepassport lokho kwenziwe umnangwagwa. Mina kodwa ngingumnangwagwa abathangenze so. Nga uthiwa siyakha ilizwe, siyazakhela ilizwe, siyalithandazela thina, siyalikhulekela thina, siyalibusa futhi thina. Ngingumnangwagwa mna bangithe umuntu ozothatha ipassport kabuye ne-R500 lamabhokisi amabili omuntu okukhwehlela lamabhokisi amabili ayama-discipline. Then nge-discipline nangongwela upani ibhokisi lamabhokisi ayi-4 lana aqonde ezibhedlela zelupani emakinikela upani labenkaya kube njalo labecholotsho kube njalo labegogo kube njalo labebhinga kube njalo labefelakusi kube njalo. Mina mvata uyenza into engcono, ambuntu kulo mntu ade engaphume engaphuzanga i-discipline esibhedlela, ambuntu kulo mntu ade engaphume engathulanga umuthi wokukhwehlela esibhedlela. Mvata kungcono kakhulu kuyalokho okucabangayo lokhu. Lokhu kubonisa sobala ukuthi nguye mpela wayekhokhela abantu bona bana ababulala abantu abayi-20,000 ngombhuqazwe. Yi-ansa yakhona nale.
Baholi nabalandeli bakastudio 7 liyaphila. Mina ngisaphilile bantu bakithi. Okhulumayo-ke ngu-Rich Nyoni wazalwa elipane endimimbili wade evillage yimiyathi. Bantu bakithi, siyayibona imihlola la emhlabeni bakithi. Kodwa-ke kuyini lokho okwenziwa abantu beZimbabwe? Bethatha amapassport bezowasebenzisa ngendlela engakusiyo ezweni labanye abantu, bewathengisa ngemali ezingaka. Hayi, siyayibona imihlolo emhlabeni. Bacabanga ukuthi labo bantu ababalandelelayo basebenzaphi, ngoba la eSouth Africa kufuneka abantu abanganamaphepha. Manje abantu babhizi bayaxotshaniswa lapha nalaphayana, bona beza nje nomsangano wabo lo abeza nawo. Kodwa-ke yini lokho abakwenzayo? Nayo eSouth Africa sengiyayiblema ngoba ivumela abantu bezoshaya umthetho wabo ofile ezweni labo ngapha. Indaba kusho ukuthi le nto nje into eyodwa nje kudlalwa ngabantu la emhlabeni la. Hayi, kunzima shemu, kunzima kakhulu lokho. Hayi, kunzima shemu, abantu baseZimbabwe njengabathwele nzima kakhulu, angazi bazophephelaphi. Hayi, kunzima, kunzima. Lina bamakhanda amakhulu elisemakhaya ngapha ake lizame ukubona ukuthi abantu labacabangile lina eliphethe.
Studio 7, Studio 7, ninjani? Ngivela iqiniso lokukhulumayo. Hayi, izani nje into nje engacabangi, izani nje into engacabangi straight. Ma abantu bokuthiwa i-passport bazayi-applyela nge-R5,000 bathi laba abantu basebenza kuphi, bahola malini? Into yokuqala, izani wayeza kazi ukuthi yangena nge-back door. That's why ayinandaba nabantu, iyazi ukuthi laba abantu vele awusibabo. Azange bayivotela yona ngoba ingundlovu yaqhwaga lesi situlo yasihlala. Vele isenzela lokho ukuthi idle ngenkani, incindezela abantu njengalokhu isaqhubeka isancindezela abantu.
Ngaba-ke abalaleli beStudio 7 abasinike imbono yabo. Hayi-ke isikhathi asavumi lamhlanje, kodwa-ke lingakhohlwa i-live talk yalandela. Lomhla-ke sikhuluma lalabo abakumandela u-Washington Fellowship we-Young African Leaders. Kuluba lisemoyeni ngenjabulo lamhlanje ngomthembo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani-ke i-live talk